sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuvulwa kwezikolo konke le calendar kuqondile, kodwa isikhala ngakho thina silabantwana abayaqala u form 1 imali. Ngoba kunzima ukuthi sithi sigcina imali lokuthenga ama-uniform singakabi kwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi, ikakhulu ama-day scholars ngoba badinga indawo ngokuthi bathole ama-results.
Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngensuku zokuvulwa kwezikolo, iningi likhala ngendleko ezizadingakala lapho abafundi sebephindela ezifundweni.
Mina lokhu ngikubona njengokuhlukuluzwa kwami njengomuntu ongumama, ngokuthi nxa obaba besitha lapha bonke bahlonitshwa abayeke nabahlale ephalamenti bonke bahlonitshwa banikwa imali okufana naye, khathi sokunguthokozani kuphi umuntu ongumama? Uthokozani kuphi sokumele ehlukuluze? Akumelanga ukuthi aphiwe imali, sokumele ukuthi akhitshwe ephalamenti. Lokhu yikho engikulwisayo, indaba zonke lezi sengizihambisa emakoti.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli welunye uhlangothi lwaleli bandla, unkosazana Thokozani Khuphe edalela ephalamente. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kulabantu abangama makhulu phose amabili 185 abafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngensuku zokuvulwa kwezikolo, iningi likhala ngendleko ezadingakala lapho abafundi sebephindela ezifundweni, ikakhulu kulabo abaqala izifundo zikaform 1. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lumnyaka ka-2022 abafundi bakhangelelwe ukuba sezifundweni okwensuku phose ezingamakhulu amabili, i-185 days. Phakathi kwamathemu akukhangelelwanga ukuthi kube lokuma kwezifundo ukwenzela ukuthi kwehliswe ingozi yokumemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Sukoluhle Sithole, omunye wabazali olomntwana oyaqala izifundo zika-Form 1, uthi kulobunzima kakhulu kibo ngoba bengazi indleko ezifunekayo.
Ukuvulwa kwezikolo konke le calendar kuqondile, kodwa isikhala ngakho thina silabantwana abayaqala u-Form 1 imali. Ngoba kunzima ukuthi sithi sigcina imali lokuthenga ama-uniform singakabi kwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi, ikakhulu ama-day scholars ngoba badinga indawo ngokuthi bathole ama-results. Esikufisayo ukuthi nxa kusenziwa konke lokhu besikhumbule lathi, ngoba iningi liza laluka lingayiqalanga u-form 1 labanye, kuzoba into ebuhlungu kakhulu kithi abazali kanye lomntwana.
Umnumzana Thuthukani Maphosa, omunye wabazali, uthi isikhathi esilahlekileyo sinzima ukuthi sihlengeke.
Isikhathi kuzoba nzima ukuthi sihlengeke isikhathi esivele silahlekile. Sinenge isikhathi esikhulu isikhathi esilahlekileyo la. Njalo enye into futhi okumele siyinanzelele lapha ukuthi ekuvuleni lapha kwezikolo, kuyovulwa izikolo kuphela, kumbe kuyovulwa izikolo zizodwa sithi imduli, kumbe kuyovula lababalisi, ngoba kuleyinye impi futhi okusamele iliwe. So ke umbuzo esilawo ukuthi even ikhalenda iphumile, siyazibuza ukuthi ababalisi bazoba khona yini ezikolo lapha. So ke ngokunye okuzadetermine ukuthi ikhalenda leyi isikhathi esilahlekileyo siyahlengeka yini. Ama-holiday aqakatheke kakhulu kakhulu, bafundi njalo lababalisi bathole ithuba lokuphumula.
Unkosikazi Ruth Banda umzali ukhalaza ukuthi abafundi bahambe nsuku zonke kungafakwa imigoqo ye-COVID-19.
Engikunanzelelayo ngekhalenda le esikolo yokuba ithemu yokuqala bavula inyanga ezimbili kuphela, njalo nxa kungaqhutshekwa kuhanjwa amalanga amathathu ngeviki, kutsho ukuthi siyavalwa umntana uyabe ehambe phose inyanga eyodwa. Ngibona engani ukuze abafundi bahlenge isikhathi esilahlekileyo, abafundi nsuku zonke sime lokhu okwe-social distancing, ngoba isikhathi esiningi asiyilandeli ngendlela.
Sehlulekile ukuxhumana labogatsha lwezemfundo kodwa esikhulumeli sogatsha lolu sazise iphephandaba leChronicle ukuthi izikolo zizavulwa okwensuku ezihleliweyo kungamiswa izifundo. Kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo, uhulumende ukhangelele ukuqhatsha ababalisi abazinkulungwane ezilithumi i-10,000. Amanani anyakenye aveza ukuba kulabafundi abayizigidi ezine laphezulu kwengxenye i-4.6. Amanani anyakenye aveza ukuba kulabafundi abayizigidi ezine laphezulu kwengxenye i-460,000 kuthi ababalisi bazinkulungwane ezilikhulu lamachumi amane i-140,000. Umphathintambo wogatsha lwezemfundo uDokotela Evelyn Ndlovu ekhuluma nephephandaba leHerald uchaze ukuba bafuna ukwehlisa inani yabafundi abakhangelwe ngumbalisi oyedwa ukuze kulandelwe izicwayiso segcikwane ze-COVID-19 esokuqhelelana. Wengeze ngokukhuthaza abafundi abaleminyaka elithumi lane i-14 kusiya phezulu kanye lababalisi ukuthi bahlabe ijekiseni yokumelana legcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Icelele MBCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli olunye uhlangothi lwaleli bandla unkosazana Thokozani Khuphe edalela ephalamende lisithi usephumile kubandla leli, kodwa uMakhuphe uthi lokhu kwenziwe kuye ngoba engumuntu wesifazana. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
UMakhuphe utshele intatheli zindaba eHarare ukuba usexotshiwe edalela ephalamende ngumnumzana Douglas Monzora esithi uyamangala ukuba edalela ephalamende likhethe njani icele elilodwa le-MDCT. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuphoselana ephilayo phakathi kwamacele omabili awe-MDCT. UMakhuphe esithi usexotshe uMonzora ngemva kokwazisa wakhe ukuba usekhokhela ibandla le-MDC Alliance lapho ebhalisa kukhetho lwama-by-elections. UMakhuphe uthe ngesikhathi ibandla leli lidabuka phakathi ngo-2005 idayi lephalamende alizange likhethe cele esithi kuyamangalisa ukuba kuyini okwenze uMonzora waphiwa imvumo yokumxotsha. Uthi ubona ingani lokhu kwenziwe ngoba yena engumuntu wesifazana.
Ngapha iMinister of Justice sifuna ukunika uMonzora imali yonke. So mina lokhu ngikubona njengokuhlukuluzwa kwami njengomuntu ongumama. Ngokuthi nxa obaba besitha lapha bonke bahlonitshwa, babayekela bahlala eParliament. Bonke bahlonitshwa banikwa imali okufana nayo. Kathi sokunguThokozani Khuphe umuntu ongumama. UThokozani Khuphe sokumele ehlukuluzwe. Akumelanga ukuthi aphiwe imali, sokumele ukuthi akhitshwe eParliament. Lokhu yikho engikulwisayo. Indaba zonke lezi sengizivamise emakhoti ukuthi amakhoti ahambe ezibona. Nginethemba lokuthi amakhoti lawo bazazicuba ngula kuhle bengakhethi uhlangothi.
Uthe uselobele inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ukuba zicubungule ukuba kungani abesifazana bekhangelwa phansi kwezombusazwe. Kodwa isikhulumeni secele MDCT elikhokhelwa nguMonzora umnumzana Witness Duke uthi akusiqiniso ukukhulunywa nguMakhuphe.
Umama uThokozani Khuphe uzokhele amalahle ekhanda yedwa. Abadala bathi umzenzi kakhalelwa. Kukhalelwa umuntu oyabenziwe. Awusuki ungumkhokheli wephule iconstitution yebandla ulove emhlanganweni abantu bazame ukukuvalavala njengokuthi kwenziwa ngumuntu omdala, ubwesusuka uze uyofika kunozi kubonozi indaba uzikhulumele wedwa ngomlomo wakho ukuthi wena usukhiphe usuphumile ephathini njalo usuxotshe umkhokheli owakhethwa ngabantu.
Kodwa isikhulumeni sikaMakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu uthi akuqondanga ukuba axotshwe esithi iparlamente kumele imkhangele njengomuntu okhokhela ibandla elizimeleyo.
Splitter phakathi kwaGibson Sibanda noMorgan Tsvangirai, akula muntu axotshwayo ephalamende ngoba uspeaker wathi hambani niyelungisisa indaba zenu. Uchazile ukuthi ngo-2014 uTsvangirai wathi splitter lo tenda ibiti imali political parties finance yabelwana okulinganayo. Uchazile ukuthi kuyamangalisa ukuthi ngo-2022 yena sehlukane noDouglas Monzora kodwa imali political parties finance bafuna ukuthi bayinike uMonzora. Uchazile ukuthi angeke akuvume ukuthi abantu besifazana bahlukunyezwe, wathi yena uzakulwa kuze kuyefika ekugcineni.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi uMakhuphe loMonzora abakwenzayo kuyabalulaza.
Ukulwa kukaKhuphe loMonzora kuyasitshengisa ukubana ama-politicians eZimbabwe adinga imali, akula enye into abayidingayo. Ngoba singananzelela okokuqala, uKhuphe ukuze bese parliament singathi wangene e parliament ngendlela engaqondanga improperly because ukhuphe iparty yakhe wakontesta abantu bamtshengisa ukuthi hayi ikhuphe wena sokufunda then lo Monzora basebevumelana ukuthi hayi buya sinjani buya singenisa neparty le sithotshela ababevotelwe ukhuphe aluba ngumuntu sibili ozinuka amakhwapha ngabe ngumuntu ongazange engene aluba ngumuntu ozihloniphayo aluba akasangenanga le parliament yakhona ngenxa yokuthi abantu vele bamtshengisa ukuthi abamfuni
imizamo yokuthola imibono yomlawuli wedayile eparlamenti umnumzana Jacob Mudenge ngalolu daba ehlule njengoba ubengadubi ucingo lwakhe njalo ubengaphenduli umbiko esemthumele wona enkundleni yobulenjini ewhatsapp mmele isitudio 7 iseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 185 abafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili 12 kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.2 million asebehlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gcikwane kuthi asebehlatshiwe amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million abazenkulungwane ezedlula ezingamatshumi phose ayisithupha 58.7 thousand sebehlatshiwe ijekiseni yesithathu. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqhubeka elizweni njalo abalwela ilungelo loluntu bathi balutshwana abantu abazobhalisa ukuvota. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba lolu hlelo yona ithi iyakhuthaza abantu ukuthi bebhalise. Kumbiko ethulwa ebulenjini be-internet kanye lemihlanganweni labantu endaweni ezithiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Resident Association.
Siyakunanzelela ukuthi i-mobile voter registration le PVR kayisiyonto ehlala isikhathi eside endaweni ethile ngokunjalo ke uyafika ukuthi endaweni eyodwa bahlala amalanga amabili kumbe lilodwa yebo ye kungabe sisithi sokuseduzane lalapho abantu abahlala khona but esisuka sokuqaphele ukuthi isikhathi sakhona abaye besiphiwa abantu ukuthi baguduzane bakhumbuzane badonsane baye yesa sebesilutshwana kodwa ke siyakuthabela khona ukuthi PVR isize yasondelela abantu lanxa nje kuyisikhathi esilutshwana.
Ezinye ingxaki elizitholayo ngalolu hlelo yiziphi ezenqabela abantu ukuthi bebhalise ngobuningi ba
okumqoka kakhulu okuyikho okungabe kusenqabela ukuthi abantu bagijime bayefika lapho kurejistwa khona eduzane labo ikuthi abaningi kakhulu laba abasakhulayo ngabalazithupha ngokunjalo ke sikhuthaza abakomsitheli ukuthi benze masinyane labo ngabe kuthiwa lapho kuyabe kusenziwa khona iPVR labo baye behlezi eceleni kwenza ukuthi nxa umuntu ezothatha isithupha ahlatshiye irejistile khonapho njalo siyakhuthaza kungazijali kukhuluma ukuthi kanti kuvele kwehlukaniselwana kuhle kusynchronize lokana kuthiwa i-synchronization ngesikhiwa ukuthi nxa umuntu ethatha isithupha automatically ahle abhalise so yilo uduko engantwa lukhona lona lolu ukuthi abantu abaningi abalazithupha yibo abafuna ukubhalisa intsha le sikhuluma ngayo indwendwe lokuzibonakala kibo post office ngale e-trade gold lakomsitheli khona ngale lapho abantu abaye befisa khona ukuthi bayethatha izithupha ukuze bazisebenzise ukuthi bayirejista.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxe naye ekoBulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elimelika lithi lizathumela isikhali sokuzivikela ekuhlaselweni ngesikhali semisile kanye langendizamtshina zebutho ukuyancedisa ezomvikela weUnited Arab Emirates ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe ngabahlamuki abalwisa komakhelwane weYemen. Lokhu kuvezwe embikeni owethulwe nguhulumende weMelika. Yingozi yomgodi osowama kusebenza wasedolobheni eleDanbed esigabeni seJharkhand weleIndia odilikele abantu abakade besemba kiwo okungekho emthethweni yibulele abahlanu kubika amapholisa alindawo. ababona ngezokulondolozwa kwemvelo kwele UKD babika ukubana ingozi yokuchithekela kwamafutha ezimota emfuleni yasesigabeni se-Amazon sokudale umonakalo omkhulu kwezemvelo, kwachiya inkulungwane lenkulungwane zabantu kulumango bengela manzi ahlanzekileyo ukunatha nokusebenzisa, njalo kwaphazamisa umsebenzi abaphila ngawo okuthiya ihlanzi.
Kuhlandla lethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esisezihlala emazweni, sixoxelwa unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle khonapha kwele Melika. Unkosikazi Ndlovu sichasisela ngomumo okhona esigabeni sakhe ngodaba lweCOVID-19.
Yelapha eSeattle abantu bayagcwala ezindaweni, kodwa bekulomkhumthetho ofakwe nguhulumende ukuthi nxa usiyafika endaweni yokunathela yafika endaweni yokudla, bayakubuza ukuthi uhlatshiwe yini kumbe kawuhlatshwanga, and babe befuna ukubona. Uyasikhupha silithupha sakho batshengise sokuthatha. So ngaleyo ndlela nxa ungahlatshwanga kuthi ukuthi ezindaweni eziningi ezinjengazona lezo kawusafiki. Kodwa ngizwa ukuthi abakhona abanye abanikazi bamabhizinisi abangawulandeliyo lowo mthetho. Uyabe vele yena ngokwakhe engathandani le-Jackson yokuhlatshwa, then abantu ababuya esitolo sakhe kasababuzi. Kodwa mina ngeke ngaphuma nje phande ngolwesihlanu lokhu ngangikuzwa abantu besithwa nxa ungena even e-restaurant uyakuthi ubuyele lesithupha sakho sokuhlatshwa yini. Sifike sabuzwa silisithupha sokuhlatshwa. Njalo lapha abantu baloku besalande, abantu bangapho ngani bayalandela umkhuba kakhulu imithetho yakhona efakiwe kahulumende hatshi kwezinye indawo. Ngambone labanikazi bama-restaurants kumbe abamabhar bephuma ku-TV bexwayisa abantu ukuthi nxa lisize ezindaweni zanini lezitshengiselo zenu zokuthi lihlatshiwe kumbe nihaya lihlatshwa. Hayi emabhasikopini bengakayifika, ngambabone lapha emastadium okubukelwa khona amabhora begcwele. So kusho ukuthi bayagcwala abantu, but lapha engikwaziyo ukuthi nxa ungena estadium salapha eSeattle kumele ungohlatshwe.
Ngokubona kwakho uhulumende wenza konke okufaneleyo yini ukuthi aphathise abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19, njalo kulula okunganani khona ngapho ukuthi umuntu ayihlatshwe?
Mina ngokubona kwami Ms. Gandhi, lapha ijekiseni khona nxa ufuna ukuhlatshwa uyahamba uyehla, ngoba amanye ama organizations like njengokungama ama department ewe aka government thina abanye sisebenza government sangesihambe phandle uyadinga ijection. Abantu bemsebenzini bebezikoqa zona babe sebeli ofuthi nxa lifuna ukuyahlatshwa ngihambe lithatha namhla kuhlatshwa endaweni enje kuhlatshwa endaweni enje. Laka testing ngesikhathi sifanele sokuhlatshwa i-booster afika nje ama emails kuzonke ukuthi hayi even la nxa ulo umuntu omaziyo kumbe ulomunye umuntu ngihaya ungakahlatshi boost hlatshwa endaweni engayo. So ukuhlatshwa lapha kulula. Mina ngibona ngani uhulumende wenza yonke imizamo yokuthi abantu bahlatshwe, kodwa kulabantu abangafuniyo ukuhlatshwa uhulumende angaze abathwalele ubhuku. Ngabona yikho khona okwenza ukuthi omunye umkhuhlane ungaze wadeda, ngoba abantu kabafuni ukulandela umkhuba, njalo kabafuni ukuthi nxa kuthiwa ijekiseni laphana kabafuni ukuhlatshwa. Lapha ijekiseni azange ngizwe kuthiwa kulomuntu oyiswelayo. Ijekiseni igcwele nxa ufuna ukuhlatshwa uyahlatshwa. Mina ngibona ngani uhulumende wenze wonke, kodwa sokusemandleni akho nemzini wakho lemuli yakho lezihlobo zakho labangani bakho ukuthi liyenzani ngoncedo lolu luphiwa nguhulumende. Ngoba uhulumende angaze awaletha amajekiseni azabe maningi kangakanani, zibe ziningi kangakanani izindawo zokuhlaba njengala. Kodwa nxa umuntu engafuni kafuni, ngoba uhulumende angaze akufose. Angithi abantu bathi abafuni uhulumende abatshele ukuthi benzeni ngempilo zabo. So ijekiseni lapha iningi, kodwa bona abangafuni ukuhlaba kabasoze behambe behlaba. Mina kimi from ukuhlaba ekuqaliseni yokuqala esibili ngize ngihlabe yokugcina ibhusi anzange ngibe labo ubunzima. Labantu engibaziyo kabazange babe labo ubunzima, bekulula ukuthi behlabe nokuthi sitshelane ukuthi ayihamba nihlaba lapha. And labade kusuba lula yukuthi kwesinxa kade liyi-community engambona okusenziwa ngamazambini ukuthi liyabalana libe lizibalene ukuthi libagake. Oyedwa besehamba sesiyacela ukuthi thina sifuna ukuzohlatshwa njenge-community yamazambini, ubese kubuya umuntu ozobahlabela ndawonye batshone bonke behlatshiwe. So kulula kunzima emuntwini ongafuniyo. Mina ngiyeza ke sithi ngenze ngifike esikhathini sokuthi ngingagcona uhulumende, ngithi uhulumende kenzanga ngendlela efana, ngoba umkhuhlane lo ungumzwa ngedwa emzini wakho ukuthi wena uzawuphatha njani nezihlobo zakho, athi uhulumende.
Lo ke unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle khonapha eMelika. Obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. abancintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngombimbitho sebekhankasa ngamandla kobulawayo lapho kudingwa amakhansela labazamela indawo ezitshiyeneyo edale lephalamente. UGis Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Richard Ncube okubandla lezaphu uncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphumula edale lephalamente.
Ibandla lezaphu ke likholelwa ekwehlisweni kwamandla esiya ezabelweni ebantwini. Nginanzelela ukuthi iphumula kumele siyenze ibe isigaba kumbe ilokitshi elihle kakhulu. Ngikholwa njalo ukuthi indawo yabantu esidinga ukuthi sihlale ngokulunga, indawo edlula zonke indawo enhle lapho kumele sikhulisele khona abantu bethu, indawo kumele sihlale ngcono siphila impilo yokuthokoza, indawo kumele sithole khona ubukhokheli obusincedisayo ukuthuthukisa isigaba sethu lenhlalo yethu yabantu bethu bakusasa, indawo kumele indingeko zethu zifinyelelwe, sifanele sithole ummeli ongcono njalo oqotho omesabayo uNkulunkulu ozasimela ephalamende ukuvotela mina ukwenza iphumula isuke kuzinga ekulo ibe kuzinga elingcono sisebenza ndawonye. Ukuvotela kulipha amandla ukuthi ngilimele ephalamende ngilikhulumele indingeko zenu, senze izinqumo ndawonye njengezakhamizi zesigaba sethu. Ngitshele uhulumende elikufunayo, ngibe ngusomlomo wenu ukuze sifuqe uhulumende isiphe esikudingayo empilweni. Sesiza kwenza amacebo entuthuko sindawonye. Ngigqugquzela ke ukuthi obaba labomama labantu abethu esigabeni banikwa amathuba okuqala nxa ixetha lemisebenzi lamabhizinisi lisiba khona.
Uncube uthi sesifikele isikhathi sokuthi abantu bezibuse.
Ngiloyisa ukuthi ngifuqe ukuthi abathungameli bagobele intando kaZulu. Iza kuba isithunywa senu, uza kulimela elikhulumele, uzalibuza elikufunayo singakayenzi lutho.
UMaxhawe Sibanda okubandla leZANU-PF uthi azothola nzima amabandla aphikisayo ukukhetho lolu.
Ngebandla lethu elikhona ngendlela esiyiyo khona kathesi isitrength esilayo thinki sizabamba ama-constituents two or so esingawabamba, ngoqela ukuthi mbonayo uNkulumane lamakhansila lapha khona kubo-Country Park ubo lapha ku-Ward 7. Ya, mbona ngani singadopa. Mbona ngani ukuthi siyawina is because of the new beginning yeZANU-PF. Kulabantu abatsha abangenileyo emincintisweni lo. Mina ngikutsho kakhulu abantu bakobulawayo ngokuthi umuntu oyabe efuza ukuthi engene umuntu okuzwe bekwazi ukuthi khona ulwela i-region yakithi. Ebe kwazi ngayilwela ulwela uBulawayo. Nga ukuthi ungenile engu-MP, kungabe ungu-MP lwalo ukuthi ungenile nawo ngumbe ngumuntu weKhezi, kumbe ngumuntu weLupane, kumbe ngumuntu weZarafano, uthole ukuthi umuntu usesebenzela kibo lapha asebenzela khona.
Akwaziwa ukuba ngubani ozakhethwa nguZulu ephumula koBulawayo ukuba amele idale lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.
Wezemidlalo imizamo yokuvuselela iqembu elilodumo kumbali yomdlalo wenguqu eleZimbabwe Saints iyaqhugezela njengoba leli qembu selinqotshwe kabili emidlalweni emithathu eselidlalile esigabeni se-Southern Region Division 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ekhuluma ngemva komdlalo wabo lapho abanqotshwe khona leqembu le-Talent Vision nge-3 kanyanga ngesonto edlileyo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe Saints uReginald Buhali uthe nabozamele bafunde ukulungisisa amaphutha abawayenzayo ukuze balungisise ukudlala kwabo.
Every game iyabuya nama-challenges ayo. Kumele sifundise ama-solutions ayo yini. Because it's still a process. We're still learning and we're still building it. Of course, amaluza siwafuni, but nxa ikhona, we have to accept it and move on. Sikhathe ama-positives. Yes, that's what we're doing in that game.
Iqembu leZimbabwe Saints liphenduke kusigaba se-Southern Region Division 1 nyakenye ngemva kokuba libhadale laqeda imali ebeliyikoloda inhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Leli qembu ligunyulwe kusigaba saphezulu ngomnyaka ka-2011 ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 lapho elixotshwe khona ngomnyaka ka-2014 ngoba lingabhadalanga imali yokubhalisa ekhutshwa ngamaqembu ekuqaleni komnyaka. Ngo-2015 2015 lige ladlala kusigaba sika Division 2 kwathi ngemva kwalokho kwaba anganise lichabalele laselivuselelwa njalo nyakenye. Iqembu lezimabusensi lemiklomelo emithathu ngemva kokudlala kathathu lonyaka njalo ngempela viki ezayo lizadlala lelesiwu ngensonto enkundleni ye-White City. Phezu kwengalane yemiklomelo yokuhlezi iqembu lewange lona lemiklomelo yisikhombisa ukuthi endaweni yesibili kule qembu leratanani lalo lemiklomelo yisikhombisa kodwa lihlohleka lutshwane. Iqembu lewange libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Ajax ngomgqibelo ukuthi eleratanani lona libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Quality Foods. Endaweni yesithathu kule qembu leTalent Vision elilemiklomelo yisithupha kodwa umqeqeshi walo uLizwe Sweswe uthi lonyaka injongo yabo akusiyo yokuphakamisa isicoco.
Ukuthi kathi izinhlawu khona lokhu bekubamba
kumidlalo yeviki lesine kulomdlalo ogubhozisa amathe emalahleni lapho iqembu lewange elizadibana khona lelezepc wange ngomgqibelo. Iqembu leratanani lona lizavakatshela eplumtree ngomgqibelo ukuyadlala lele mainline kuthi eletalent vision lizadlala lele indonsakusa ngasefilabusi ngensonto. Kweminye imidlalo yeviki lesine iqembu leindlovu yanyathela lizadlala lele ajax ngaseluveve kuthi ngosuku olufanayo enkundleni efanayo njalo elemakhandeni pirates lizadlala lele binga pirates ngomgqibelo enkundleni ewhite city. Iqembu le-arnel movers lizadlala lele mountain climbers kuthi ele-quality foods lizadibana lele boson 90. Emdlalweni uzakuba se-victoria falls iqembu le-mos rovers lizadlala lele kazmine ngomgqibelo. Imele studio 7 ngobulawayo ngujoseph njanje.
Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili bili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngesuku zokuvulwa kwezikolo. Iningi likhala ngendleko esiza ezidingakalayo lapho abafundi sebephindela ezifundweni. Icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli olunye uhlangothi lwaleli bandla unkosazana Thokozani Khophe edalela ephalamende. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokugqitshwa kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu phose amabili 185 bafunyenwe bele-COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili i-12. Sizigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.